Ibandla le-CCC litshelwe izolo ukuthi lingaqhubekeli phambili lomhlangano walo eGokwe ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa elombuthano edolobheni leKwekwe. Ibandla leli lamuhla ekuseni lihlala gijimisela emthethwandaba loludaba. UMahluli Sylvia Chirau uchaze ukuba kalabufakazi bokuba umkhankaso webandla leli usumisiwe njalo wathi kumele uqhubekele phambili. Lanxa kunjalo umkhankaso lo awuqhubekela ngaphambili ngoba amapholisa amaningi abekade esithi umhlangano ungaqhutshwa ngoba bebalutshwane abazalondoloza ukuthula bavuka ulaka bachitha abantu ngentuthu ye-tiergas bahaza lamanzi ahaqazayo. Umongameli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wazise umsakazi we-Studio 7 ecingweni ukuthi wehlulekile ukukhuluma loZulu eGokwe ngoba besesaba ukubulalisa abantu.
Amapholisa ane-0 phakathi bewusiwa ukuthi amngaendelele mberi nemhlangano wabakambovumelana nai pamali ukuthi mhlangano wendelele mberi chero pamthetho zazotisina basa nemadi yavo asi tashamisika kuti vadzoka vachinja kokutaura nako vachiti vamunangagwa vane rari yavo mukwekwe saka isatingaitidu mugokwe tikati kwekwe negokwe zvakasiyana musaita confusion inga munangagwa neumwe wake imwe chipinda rutiri changa nacho daifrizi dhiki yapera vakaita wani musangano pamwe chete saka izvo zvingashamisa here zvingatyisa here hazvifani kutyisa vanhu hazvingafani kuvhundisa vanhu vanhu vabuda neuwandu ndofunga vanhu vanodarika kuma15-20,000.
UMnumzana Gift Ostalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change i-CCC uthi ibandla leZANU-PF lithume abezomvikela ukuthi bachithe abantu emhlanganeni wabo obusemthethweni.
Sisegokwe namhlanje okufanele sibe le rally yethu ekuqiywe ngamapholisa sayenza amalungiselelo onke kodwa esikubonayo ukuthi ngenxa yokuthi uMnangagwa bele rally ekhwekhwe sebemise inhlelo zethu but siyaphambili ngerally yethu kodwa-ke abantu sebedispesiwe izanu ithuma amapholisa ukubana-ke fake itiergas lokufafaza amanzi ababa indawo yonke kodwa umongameli advocate Nelson Chamisa nguyomelelwe izizalwane zaseGokwe injongo kuyikuthi sikhulume ngokhetho oluzayo ku-by-election ngenxa yokuthi abantu sebediniwe ngezanu-PF emakhaya.
Unkosikazi Anele Khumalo ilunga lebandla le-CCC uthi ibandla labo lisekelwa nguZulu kuzo zonke indawo ngakho akulasizathu sokuthwala abantu ukuthi baye emkhankwasweni othile.
Okwenza ibandla leZANU-PF lifune ukusincindezela yikuthi sebenanzelela ukuthi thina sisekelwa ngabantu bonke elizweni. Akulasizathu sokuthi nxa kule rally endaweni ethile ubese abantu sebethuthwa ngamabhasi behanjiswe endaweni yona leyo njengalokho esikubonayo kubandla leZANU-PF. Abantu bakhathele vele ngohulumende lowo ongabanakiyo. Sekuyisikhathi sokuthi umongameli oqotho uNelson Chamisa akhokhele.
UMnumzana Melusi Nkiwane umhlali wakobulawayo esizinda uthi ukuvinjwa kwebandla le-CCC kutshengisa ukuthi libandla elingenelisa ukuqethula elibusa eleZANU-PF.
Kubalulekile ukuthi uZulu ananzelele ukuthi vele ngesikhathi sokhetho kujayele ukuthi kube lamacebo lamaqhinga ayenziwa ngamabandla. Lele lokusebenzisa amapholisa vele liqhinga leZANU-PF njalo-ke singakhangela ukuthi yona ivele ibambele ababomthetho izaqhubeka isebenzisa abomthetho izaqhubeka ilokhu iphosa imigoqo ukuthi ivimbe bonke abangani bayiphikisa iphikisana lalaba abakhanya ngani balawo umfutho ukuthi bengafuna ukuthi bebaqethule embusweni wabo.
UMnumzana Effort Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi ukukhululeka kokhetho kuqala lapho amabandla ekhankasa hathi ngelanga lokukhetha inkokheli. Ngalokhu okwenziwe kubandla le-CCC kuveza ukuthi ukhetho alukhululekanga.
Inkinga yokuthi amapholisa akhethe uhlangothi ikakhulu asapoti iZANU-PF nxa kuqathaniswa le ndlela aphatha ngakhona umthetho kuyinto elihlupho kakhulu eyenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo ngokuba ukhululeka kokhetho kasibali okwenzakala ngosuku lokubhota kuphela kodwa sibala lokukhampeyina ukuthi abantu bayavunyelwa yini ukuthi bakhululeke baye ezindaweni lapho abafuna khona bengavinjelwanga ngendlela engafanelanga. kodwa lokhu sikubona njalo nje bayavinjelwa abe opposition kodwa bezano abe ebandla libusayo bengavinjelwa.
Umkhankaso webandla lesisi uchithwe ngamapolisa laloba ubuvunyelwe ukuthi uqhubekele phambili. Kwezinye indaba, umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube umkhankaso webandla lezano PF eKwekwe engavinjwanga ngamapolisa. Nimele Studio 7 iBulawayo, ngubathabile basuku.